ndaba ku VOA Ndebele.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu ekuseni mhla ka 24 kuNkwenkwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iningi lilokhu lisethula amazwi enduduzo kumuli yomufi umnumzana Dumiso Dabengwa, owayengumkhokheli webandla lezaphu njalo ekhokhela ibutho leZipra ngesikhathi sempi yenkululeka, yena otshone izolo.
Dabengwa lolu khawuthi ajeziswa kakhulu, ijezisilwa usikhokhelela thina njengesibutho sabo beseZipra ngemva kwalokhu babotshwa ngurhulumente wezano. Bona mntu urhulumente wezano ncasenguye babawazayo, kutsho ukuthi bona bazitshela vele ukuthi babazomuntu ingayifile.
Umhlangano webandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa wokukhetha inkokheli entsha owe-Congress uyaqala namhlanje eGweru.
Kuzaxoxwa ngezinto ezimqoke zokuthi ilizwe iqhubekela phambili ihamba njani, njalo singenza kanjani ukuthi iindaba zomkhonomi, iindaba zokuhlupheka kwabantu, neendaba zokungaphumeleli kwelizwe zingalungiswa ngaluphi uhlobo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo, njalo likhumbule ukuthi siya live streama lolu hlelo kukhasi lethu le-Facebook ku-VOA Ndebele, lapho ongasibukela khona. Iningi lilokhu lisethula amazwi enduduzo kumuli yomufi umnumzana Dumiso Dabengwa, owayengumkhokheli webandla lezaphu njalo ekhokhela ibutho leZipra ngesikhathi sempi yenkululeko, yena otshone izolo. Induduzo le ivela kumabandla ezombusazwe ehlukeneyo elizweni laphandle kwalo. Umongameli Emmerson Mnangagwa, inhlanganiso ezizimeleyo kanye labantu makhaza abathi umnumzana Dabengwa wabancedisa empilweni ngendlela ezijiyeneyo. Asizweni omunye umlaleli weStudio 7 ozithi ngumpangazitha ohlala eBotswana, othi wayekubutho leZipra osithumele umbono wakhe ekhuluma ngalolu daba.
Silokudana okukhulu eqhawe lethu baba uDabengwa njengomunye webutho lakhe, thanda ukukhuluma ukulahlekelwa kwethu uDabengwa labo Mnangagwa labo sebeqalisa ukumbabaza. Kanye wazi kumbe isishona yini thina esiNdebeleni asilanto enjalo esintwini, ukuthi sonke isikhathi bonke abantu ababathwalisa nzima. Dabengwa lolu khawuthi ajeziswa kakhulu, ijezisilwa usikhokhelela thina njengesibutho sabo beseZipra, sikhokhelela sikhulula ilizwe ngemva kwalokhu babotshwa ngurhulumente wezano. Bona mntu urhulumente wezano ncasenguye babawazayo, kutsho ukuthi bona bazitshela vele ukuthi babazomuntu ingayifile. Bazamane ukubhala imbali yokuthi kula bantu ababelungile, wayelungile njani phambi kwabo. Nxa wayelungile wahlalelana entolongweni ulukhawuti wazofela khona. Layo lo mhlawumbe izinyalo zakhona phana ekhona kuzinkwa khonale yizo zabanga khona ukuthi aze afika nje. Babe sebevuka besibabazela phambi kwethu, bebabazi ukuthi uDabengwa wayengumuntu obambanisa abantu, ebambanisa wapha abantu bengathi isitha sabo sifile. Thina ithe silahlekelwe kumthakazi, ithe silahlekileyo Dabengwa inkokheli yethu, ulwazi lonke esalutholayo indlela esasisilwa ngayo. Nakathi sindokukhuthaza abafowethu ukuthi njengoba silahlekele sinje, ngicela sicabanganini. Singavuseleli izaphu ngoba mbona ngani abantu besitshweni basisebenzisa, abantu bezano basisebenzisa. Kasidingeni umthwakazi, sidingeni umthwakazi, singazincindezeli silokhu sisafuna izibabe. Ibehluke bona bamaqhawe amakhulu bona boDabengwa, umsebenzi kubabe babazwa sebebazifisa ukuthi engayile mathunini akhona. Kungangcono ekufo wabo ulukhawuti eceleni kalukhawuti kunokuthi yena athwalelwe namhla kwembathiswa thina ubulembu emehlweni kuthwawe irosi. Eyirosi yokwenzayo. Ngiyabonga mlaleli. Ngumpangazitha eHeburon.
Lo mpangazitha owalwa kwimpi yenkululeko ekuviyo leZipra usithumele umbiko wakhe eseHeburon kwele Botswana. Umhlangano webandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa owokukhetha inkokheli entsha owe-Congress uyaqala namhlanje eGweru. amanye amalunga aleli bandla aphikisana lobukhokheli buka mnumzana Chamisa abezama ukumisa umhlangano lo kodwa umthethwandaba unqume izolo ukuthi ubungeke uhluze isicelo lesingesiphangiphangi ngokunjalo uthe umhlangano lo ungaqhubeka umnumzana Chamisa uzakhethwa ukubana aqhubeke engumholi waleli bandla ngoba kungekho oncintisana laye kodwa abasekeli bakhe abathathu lezinye iziphathamandla bazakhethwa ngempela viki sixoxele sikhulumeli sikamnumzana Chamisa umnumzana Nkululeko Sibanda
sikhangelela ukuthi kuzaba lengxoxo enkulu kakhulu ebizwa ngupresident Chamisa ithiwa yinkundla yemicabango kuzaxoxwa ngezinto ezimqoke zokuthi ilizwe iqhubekela phambili ihamba njani njalo singenza kanjani ukuthi indaba zomkhonomi indaba zokuhlupheka kwabantu le ndaba zokungaphumeleli kwelizwe zingalungiswa ngaluphi uhlobo njalo macobobana angathathwa ukuthi lezi zinto zilungiswe ngokushesha ngakho ke ngibone ngani kuzaba lilanga iqakathekileyo kakhulu kumahlabezulu elizwe leZimbabwe ngoba iMDC izaba ilungiselela ukulungisa lokho sokuhluphe iZimbabwe okwesikhathi lesile eside kakhulu
ungachazisela abalaleli dokotela Sibanda ukuthi kanje izikhundla lapho kulabantu abazancintisana khona yiziphi
izikhundla ezizancintiswa isikhundla vice president secretary general chairperson bonekale lezo izoziqakatheke kakhulu upresident befanele lakho kulo mncintiswano lapho kodwa ke akula muntu omunye ngaphandle kwa president Chamisa ozibekileyo ngakho leso sikhundla sivele sesikhethe umuntu kudala
sibone izolo kulabanye abaye emthethwandaba bezama ukumisa lo mhlangano kodwa inkantolo yasuka yathi hayi akusoze kwenzeke lokho akukho yini okunye okungabuya buthu muthungu mhlawumbe kuliphazamise
siyazi phela thina ukuthi inhlanganiso yezanu PF izohlala lokho iqhubekile ihlalele lokho iziphatheka busungu ngokuthi izama ukulwisana lo president uChamisa angiboni kuzasebenza ayikho into ezamisa ukuthi upresident uChamisa aqhubekele phambili esenza umsebenzi wakhe ekhakhela ibandla leMDC njalo ayelungiselela ukuthi alethe ingqubekela phambili yelizwe leZimbabwe senzela amahlabezulu elizwe lethu
lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla leMDC ubekhuluma lo ntungameli inkomo yestudio 7 ekwele Bilitani yesikhangele eziqhamukayo ezivela kumaphephandaba lemsakazo ehlukeneyo iphephandaba le The Chronicle lithi izitolo zikahulumende ezaziwa ngokuthi Silo Foods Industries eziqale ukusebenza ngenyanga edluleyo sesingamachumi ayisishiyagalolunyelane i-84. Lokhu kuvezwe isiphathamandla se-Grain Marketing Board umnumzana Rocky Mutena othi impahla zithengiswa ngentengo efaneleyo kulezi izitolo. Okunye okuthengiswayo kubalisa impuphu, irayisi, idobi, iflawa, umngqushu, indumba, ukudla kwenkukhu lokunye njalo intengo ibikwa iphansi nxa iqathaniswa leyezinye izitolo. Umahluli omnumzana uSam Jaya izolo uthe kusobala ukuthi abahlanu ababotshiweyo besetheswa icala lokuqeqetshwa eMaldives ukuthi betshengisele elizweni bengabe badala icala. Utsho lokhu ebanqabela ukuthi bephume entolongweni ngemali yesibambiso eyebhayil izolo ntambama. Abahlanu laba babalisa omnumzana Tatenda Mombeyarara owe International Socialist Organization, George Makoni owe Center for Community Development in Zimbabwe, Nyasha Frank Mpahlo owe Green Governance Zimbabwe, Gamuchirai Mukura owe Community Tolerance, Reconciliation and Development, kanye lonkosazana Farirai Kumbonzwanda owe Rosaria Memorial Trust betheswa icala lokuzama ukubangela ukudlwangudlwangu elizweni ngendlela yokuzama ukugenqula umbuso kamongameli Mnangagwa. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be Studio 7 abase thumele wona ku WhatsApp.
Ngobe lo khulumayo isimo sasekhaya eZimbabwe sisihlanga wonke umuntu nje uyabona ukuthi hayi akukho lapho nje iZANU-PF esisakhona laba bantu abanayo inhliziyo yokuzwela abantu abahluphekayo. Cele le MDC nalo nginokulithandabuza ngoba usaphethe umnumzane uTswangirai nakho kwaba nokungazwani sabona uNcube sebengabantu asebesehlukana lobaba uTswangirai manje uChamisa esengumuntu oselambele isikhundla sengumuntu osekuxatshwana noma babhekele idlalo nje ukuthi bahole bakhulise imuli zabo badle kahle thina sisale sisokola sibe silokhu sibavotela. Kungakho-ke ngiyamlimukisa uZulu kuthi makaqaphele laba babusi baseZimbabwe. Ngiyabonga uNcube lo. Ngubaba uNcube mangiza ubaba uNcube ophethe ngezeyimali angiboni mina ukuthi njengomuntu ofundile isifundiso esiqeqeshekile ukuthi angalandi ibhasi imile athi uyogibela ibhasi emile enganamasondo ayinanamasondo lebhasi uzoyiphusha inganamavili lapho angene khona ngibona ngathi uyazingcolisa ukufunda kokumenza ukuthi thina simbuke njengathi iphophuka ezingafundanga.
Malo beauty kobulawayo vele amafutha nalaba bathi bawakwezile awakho nokuba khona. Izimota zitshona zilayinile then ungangena ezitoro akuna lutho oluthengekayo isinkwa sokuthi udle kumbula ludlile nabantwana siyadula i-10 kg uyithenga 14 RTGS imali leyo ukuthi uyithole abantu abasebenzi vele abathi kumbuzama ukuziphilisa kumbe sithi ngama-vendors lawa babhizi batshona begijimisana nabo kathi bathi abantu baphile njani vele kungcono phela asiyekele sizithengisele uma sithengisa kumbe ngizathola i-$5 ngithenge 2 kg yempuphu ngifike ngiphekele abantwana abadle njengoba yenekweza kangaka ezabo izimota ziyathela kuphela ayisukuthi bayalayina aluba bayalayina njengabanye abantu ngabakubona mna ngisuke khona namhlanje town akula lutho olutshintshileyo vele izinto ziyawesi inyama yona ngikwayasayili sesidla imbhida mbhida vele uzayidla imbhida naleyo ngelasitshwala ngoba kusela kuthi uyathenga impuphu abantu sebesidla kanye ungene kumagesi lapha kuzesa abagesi achishwa njalo nje vele izithebo ziyabola abazama ukuziphilisa ngokufuya inkukhu iinkukhu zakhona ziyafa nazo vele akusela nto enhle lapha vele.
Mina vele bakithi angazi ukuthi ngizothini yazi impilo esiyiphilayo ayijabulisi neze ibuhlungu kakhulu nxa kuyukuthi kuliqiniso lokho esikubonayo kumalokhu nje kuma-social media okubonakala abantu begade phezu kwebhasi ikuyini khonkyana yini ayenzayo yazi mina nginguye nje ngayavele sengihle ngiyayekela ngoba hhayi impilo zabantu vele zisengcuphekweni kakhulu kusho ukuthi le nto nje iyalwelwa ngomkhulu bethu iyalwelwa ngokhokho bethu kusho ukuthi nje iphelele nje emoyeni.
Aphila umatshelela oseharare siyaphila kakhulu hayi siyathaba lisenzela umsebenzi omuhle kakhulu siyabonga shua
ngusingene enkayinoth emaluba village kwesivaa. Lapha ngicela ukuthi ke ngilethe omunye umbono engibona ingani uba ignored ngezikhathi eziningi. Mina ngi-independent ngifuna ukulinika i-example mina la eka-MP weNkayinoth umama uNyoni kuningi asekwenzile okuhle kakhulu. Ungakhangela umgwaqo okhona eGwelitshena usiyahamba ezidulini ukhangelela upani gravel okhona eGwamayaya usiyahlangana lawo lokhona ezidulini usiye eNkayi grave ko okhona emakhoweni usehla usiyafika eNgwalane usiyahlangana lolupane grave ukhangele sando lapha kwakuhlupha amanzi kakhulu kathesi banatha kujojo tank banatha amanzi etemp ukhangele umgwaqo ongena endleleni usikhobokhobo grave ongena kuchipsivalo vaya bahlangene grave ukhangele egolitshana lapha kulesikolo esitrainer abantwana ama life skills esesikucela ukuthi aqhubekele phambili ekhangela ezindawo ezinjengabo Maluba Village, Gamlan Mazambane, le mlungisi omama bayadubeka amanzi, sonke siyadubeka amanzi. Siyamdinga nje so these days ukuthi njengobana e-achievile kwezindawo aze achieve lakithi, asikhangeleni izenzo zomuntu. Ngiyabonga.
Siyabonga indaba esizizwayo noma zisepholi inhliziyo. Mina ngithi ekhaya soze kwatshintsha, ngesihlongo esihlalweni ulokhu kunofaro. Ukuze abantwana baseGibhithe, abantwana baka-Israyeli bephume eGibhithe, baphuma ngoba sebehlengwe nguNkulunkulu. Kodwa abaphumanga ngenxa yokuthi uFaro wayesesekhona. UFaro waqala wasokolisa, wakhishwa ukuze nabantwana bakhishwe, waqedwa amandla. Thina ngeke kulunge ekhaya as long uFaro naye esesekhona, uNkulunkulu engakangeneli wasusa abantwana bakhe.
Lo kuluma ngosidambe bakithi, usidabedaba laphana eLupane. Njengoba iLupane kodwa izoba lidolobho, abantu baphiwe izitendi kuyo le ndawo khona lapho duze nendawo, ama-shopping areas, ilokishi liqalela khona lapha. Bona abantu basuka bajabulisa abantu, bakhohlwa ukuthi kune-business planning ebalulekileyo. If ilokishi lingaba kumama 4 to 5 even 10 kilometers away from a town, angithi kuza create imisebenzi. Create imisebenzi yabo transport, abantu bazothenga imchova, abantu abanelisa bazathenga izimota zabo, imchova ezabe zitransporta abantu zibasuse elokishini zibafake edrobheni. Bese kuba labantu bamagaraji lawo bazavula amagaraji, ngoba eLupane kunje kule garaji eliyi-1 line-pump eyodwa. Sokuvulwa namashopu amaphathi ezimota namagaraji alungisa izimota. Yabo manje abantu bajabulela khona lo ukuthi uze umuntu esithi ye mina esami istendi sikhona lapha vele duze kwaba ngemva kwezitolo khona lapha ngemva kwamashopu, okuyinto engahlambulukanga. So i-town planning yaseLupane already vele mina kangisayipasisi, kangiyipasisi khayelela into zakusasa. Hayi into zanamhlanje, hayi into zokujabulisa namhlanje.
Lawo ke ngamazwi abalaleli beStudio 7. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu elowathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 464 0318. Niyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Sithande njalo ukwamukela labo abasilandelayo kukhasi lethu leFacebook VOA Ndebele. Usanokhoza uthi linjani, mthokazi siyakhala ngeqhawe lethu. Yebo phela, utsho umufi umnumzana Dumiso Dabengwa njalo uyasibingelela ke usano. UJohn Thomas uthi usibukele yena ekhona le eZambia. Hayi, ngizabala njalo eminye impiko yenu, ngabona kwamanje isaginywe ngomakhalekhukhwini wami. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ukwetheswa kwamacala amatsha kumnumzana Julian Assange owaziza impiko efihlakeleyo okwaziwa ngokuthi iWikileaks isidanise abalwela ilungelo lokwethulwa kwempiko abantu bekhululekile labanye. Bathi amanye amacala awetheswayo ayafana nje lokwenziwa ngabantu zintatheli izindaba nsuku zonke nxa zisemsebenzini. Kodwa uhulumende uthi kamboni njengentatheli izindaba umnumzana Sande, kodwa isephula mthetho ikakhulu owe-First Amendment. Ele Central Africa Republic lithi liphakathi kokukhalela abantu abangamachumi amahlanu ababulewe edolobheni eliduzane leChad ngabacatshangelwa ukuthi liqembu elwaziwa ngokuthi yi-3R. Njalo uhulumende walelo lizwe uthi kufanele iqembu leli lilethe abayibo ababulele laba bantu ukuze bajeziswe. Isililo lesi sizathatha insuku ezintathu, njalo umanyano United Nations usulondoloza ukuthula kulindawo. I-3R le ibikwa ibizele umhlangano lezakhamizi yaphongudubula abantu nje mahlayana lesizathu singazakali. Omunye wabatshonileyo ngowesifazana wesonto yeRoma, iNan obe leminyaka engamachumi ayisikhombisa lasikhombisa, i-77. Kwezenzakala eMelika, umbukiso weZim Expo uqala namuhla edolobheni leChicago kwelemelika, lapho kukhangelelwe ukuthi kuzaba labantu abaningi abazobukisa impahla yabo, inengwe izizalwane zeZimbabwe. Njalo kulemincintiswano embalwa kanye lemidlalo yenguqu. uGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Osomabhizimusi abadabuka eZimbabwe bazabukisa impahla ejiyeneyo embukisweni lo lapho okuzakwenziwa khona umhlangano wabosomabhizimusi njalo kwenziwe umncintiswano wamantombazana weMiss Zimbabwe USA. Abadabuka kwele Zimbabwe bazavela emazweni akugqela eleMelika, eleCanada, eleBritane lamanye amazwe. Omunye wabaqondisi bombukiso lo, umnumzana Quite Ncube uthi njengenhlala yenza izithunywa zesigodlo seZimbabwe kwele Melika zizabe zinika abantu amaphepha aqhakathekileyo akuqela awokuzalwa lamapassports.
I-embassy sidlelana layo kakhulu iminyaka yonke sisenza iZim Expo i-program yethu. Uzabona ukuthi i-program nge Friday emini nge Saturday ilanga lonke siyaba biza beze bezo processa ama passport lama visa lama birth certificate. Siyayisusi embassy eWashington DC sithi qithi eZim Expo. Konke akwenzayo ehofisini ye embassy bakwenza eZim Expo.
Kulabantu abaningi abathi sebethole inzuzo etshiyeneyo ngokuya embukisweni lo. Omunye wabo ngumnumzana Mandla Gumbo Mguquko.
Iyo ukuthi sihlangane abantu abase-America, like abantu abase-America lapho ukuthi lathi sibe siyahlangana sikhiphe isitresi zomsebenzini. So into e-right njengiyibonayo ukuthi into ehlanganisa abantu. Mina uzimexpo, to be honest, ngathola a lot of friends and then for a lot of my business partners, yabo. Ngala ngumuntu othandayo like mina into entertainment, so ngathola la ama business partners, ngathola la ama deals. I mean it's a lot of things you can gain from Zim Expo. You find vele abanye abantu kugcina sengabangani like for life, yabo. Ukungelo okumphathileyo lami ngile time kanye hayi awun mind she mkube ngihamba all the time ngokuthi I mean yiyo ndawo okuhamba la usiyakhupha i-stress kulabanye abangakwanisiyo phela ukuhamba emakhaya abangela ama-papers phela lapha. So the only time okwanisa ukuba ligada ukuthi la ubona bekhaya ungani ufile ngani usekhaya even ungekho ekhaya, yabo seZim Expo la ukuthi yindawo la yakufika ukutshaya ngomoyo ukhohlwe la uxoxa ngesayini whatever isihloko sikhulumayo.
Umnumzana Handsome Sibanda uthi uthakazelela umdlalo wenguqu.
Ngathi in terms of umdlalo wenguqu kumnandi sibili ukuthi uhlane labanye uhlana labanye lama former players aweZimbabwe amaningi dlala likholise nje and amalo kuze nama prizes akhona amahle kakhulu mina sengawini ama championships angu 2.
Unkosazana Musa wenkosi Ndlovu laye uthi uthanda umncintiswano wamantombazana lokudla kwesintu.
Kuhle ukubona amantombazana ekhaya nokuthi isikhathi esiningi sikhangelela ukuthi into yabantu owamantombazana amahle kodwa ngosisi abafundileyo bethengisela lezi nto abazenzayo behlezi elizweni laseMelika. Esikhathini esiningi kuyakuthi ngesikhathi sikaMiss Zim USA balethe abahlabeleli abavela ekhaya. Ithuba lelo lalo lihle kwabantu ebantwini ababevele befeedbackhetha ukuthi bayekhona.
Okunye okuzakwenziwa lo nyaka embukisweni lo ngumncintiswano wabatshaya ingoma obizwa ngokuthi Clash of the Disc Jockeys. Ukudla kuzabe kunguthaphuchiye. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngoGibbs Dube.
Siyabonga Dube. Kwezomculo namhla sileqembu leBlack Mambazo lisithi lona abantwana.
Tina singabantwana abancane laba
abahlabelele
uyibola abantwana abancane mama uyithina la abantwana abancane mama uyibola abantwana abancane bakaNkulunkulu uyibola abantwana abancane bahlale ethempelini
mauyizole
zizingalo zikankulunkulu usiyababona abantwana abancane bahlale ethempelini
buuyiba
abantwana mama hausinabantwana mama uyiboba hawu
abahlala ethempelini
usizi usizi
kretina asena
Zemtlabene
Zizi
mama
Zizi kretina asena
Zizi matu
Zizi
yeluswa
yenza Zizi kretina
asena Nkulunkulu madoda
Zizi
Zizi mama
Zizi kretina asena
Abantwana abancane bahlale
Zizi
mama
Zizi kretina asena
Yeluswa imvana
bayana
Zizi kretina asena
Zizi kretina asena
Yeluswa imvana madoda
Zizi
mama
Zizi kretina asena
Njenge
Zizi
Siyanambi
Siyanambi
Siyanambi Talolo tando mama
Siyanambi
Siyanambi Siyanambi Umase
sihlebo Siyanambi
Siyanambi Siyanambi Siyanambi
Siyanambi
Siyanambi
Chabalala leqembu le Black Mambazo bathi abantwana hayi isikhumbuzo umlalazi uthandile lo mculo uthi isintu lamasiko yeyo indlela umuntu omnyama amele ayilandele siyabonga Black Mambazo kamshengu Chabalala manje ke inengi lilokhu lisethula amazwi enduduzo kumuli yomufi umnumzana Dumiso Dabengwa owayengumkhokheli webandla lezaphu njalo ikhokhela ibutho leZipra ngesikhathi sempi yenkululeko yena ochone izolo umhlangano webandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa wokukhetha inkokheli entsha oweCongress uyaqala namhlanje eGweru olivalelisayo ngusithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC.